So we seek out this end of a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNtulikazi 2024, Mokep Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuluma ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya angazisulile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba izinkukhu.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu eWange. Wayengumongameli wakule Melika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abenhlanganiso yeHeads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uzakwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla leZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ukukhuluma ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi-ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hhayi ubaba iba le bizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha i-constitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Okwenza ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba i-constitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Naye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu-PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze
yelabo ngabajayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise ukuthi ngama-praise singazi. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe abantu ayesithi uMgabe ngaphumi yibo abagijima mhlawumbe sokuthiwa ngaphumi sesithi mubi. Laye yena bangabalaleli bazamdukisa bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance, ubaxoxa leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Guta Msanga, ilunga lebandla leZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela i-constitution. Ngakho-ke asila doubt yokubana lokho akutshoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniso kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa Wodwa thina sesikukhangelele ngikubana sikhangele lokho akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye siyabona ke kula malunga ezanupf amanye athi hayi kahlale ujaye ivision yakhe leka 2030 so kuzahambelana njani lakhonokho
abakhorongo ngoba engena kuqala akazifakanga wafakwa ngabantu so abantu balelingelo lokukhuluma lokho ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni so labo balelungelo lokukhuluma khonokho konke kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.
Lo ngumnumzana Nguta Msaka ilunga lebandla lezanu PF obexoxa leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange leVictoria Falls zithi zifuna urhulumente akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ikakhulu lwalabo abavelelwe ziinkozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisiswa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingekuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa, wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale lephalamende esigabeni seWange West Constituency umnumzana Vusa Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Yebo kambe uke wa-amendwa ngo-2001 but kunengi osokwenzakele singakaphiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement sokutholakele-ke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi yikuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impuphu kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlala ephalamente lami lina libona ukuthi cebo bani thina sithe one sakamcingo isense echayayo tumuvi libona injangu lezi ukuthi zingenziwa njani nto ezithuthwe ziye saba ngathi ukuze zingavuningane zingasuswa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongu-Proportional Representative Council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu.
Zivini endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini akuthola sokuphakathi utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendlelezi.
Indwangu kakhulu izovele zilihlupho emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu izixa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswa okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo nakwamanye amadolobho abakweletisa imali nkudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe okokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kutshaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa sengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga kodwa angisasebenzi. Imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa, so wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweleti.
Baningi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu kumbe inkomo. Ungehluleka ukuzibhadala angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube labanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uZulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuwadi 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogram yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba-violent ebantwini, babahlukumeza ngababaningi isikhathi sokuthi umuntu adinga imali yalo.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uZulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali eningi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingaphaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Keshovic obesesitheswa icala lokusebenzela uhulumende wemelika ugwetshwe ukuba avalelwe entelongweni kwele-Russia ngomnyaka elijumi lasithupha 16 ubeliphika leli cala. umongameli William Ruto wakwele Kenya uzekete amalunga amacha etalele cabinet akokela abantu patintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni begala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Weziphathelene lezeMelika, wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzakhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni we-National Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kawayengumongameli uMnumzana Donald Trump okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats okulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Thabanginari olandele zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Siwubonile umhlangano we-Republican National Convention waseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belejabuzane elikhulu. Ubonile kulebuye labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehleyembulala.
Ye, nxa sisangena ngapha kuma-Democrats siyabona umongameli Biden ngani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokhu?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, lempila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangikhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi loba lawo usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile, uyavuma laye ukuthi usekhulile. So asobuloku ungabikwazi ke abantu sokulamadawusi ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi wuthani-ke mphumuli. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020 ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazawusebenza njani.
Lo uMnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika. Zimbabwe. UMnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyathiswa ngumlilo ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Ye, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda nxa ngasichasisela?
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuhlala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke inqalo siliqala ukuthi liza kwenza njani. Njalo kuba imali entilungisa idome.
Idome lona ngokwalo vele to reconstruct. We are looking at the value of the dome ikhona apho ku 200,000 to 250,000 US dollars. Ama compartments aphakathi wonke sizawa replace. So i roof sizaqala kacha kufuna imali sibili ezwayo plus ikhathesi i-recommendation yokuthi sifake ama steel trusses layo futhi building isupport ngamapole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even i-ceiling eyiyo eyayingeyewood enza umlilo wagijima kakhulu i-recommendation yokuthi sifake i-asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibhantle izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nxa ungakhuluma labantu ungathini akukhulume lomphakathi la
okusehleleyo yingozi enkulu sibili it was an accident siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially reconstruction of our dormitory laba bantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele
ye uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane
ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani uvele sebesithembisile ukuzofika ngikhangelele ukuthi u-honorable MP wethu u-honorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu
lo ngumnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatobo Mission obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama-uniforms
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lanampa wafukembula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube KuStudio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sobe isikhathi sabalaleli.
Studio 7 sanibona nabalaleli benu umfokavuza lapha na edikile bazibendula ichakawo yebo hheyi kunzima Studio 7 kuyazwisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje behluphekile ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile ngiyavumelana impela kakhulu naloko babothe lapha kudlalwa amadlwane amadlwane la adlalwa onke lalizwe izwe lasezimbabwe kalibonge i-South Africa libonge ibuthwana namazwe ngomakhelwane ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona laphana elizweni ngabe sekuliwe kwafa abantu kona labo abasihlukumeza besithusela ngabe kabasekho labahleli khona manje banenhlahla ngoba izwe lelayo sinabantu so ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthiwa abantu bakithi kube kuyangami nokuvota lokhu ngabayeka khathi kuvotelwana kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana biyeke ezibuzeni into yabantu into yabo leyo ngiyelifa mhlawumbe ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe ne-power ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi nalokho ukuthi futhi banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onamakhola phezu wonke nawo kodwa ukhuluma khona ngale ingane encane hayi siyabonga Studio 7 siyabonga
siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapho kuStudio 7 eziliqiniso sayithanda bonke abalaleli sizakothungamela inkomo sithandele emhlanga uGift Dube abantu bakithi ifaka zindaba njengokuba ya iZimbabwe vela ingeke ibe nama-investors ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kuvuswa ngenkani iZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi elanse imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo abantu kathi sibayafa ngendlala bese sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu abanye ukuthi hayi abaholi balenkomo kathi sizula linanga wonke umuntu lambile akula muntu ivele lenkomo uziyacuba phela bese kukhethwana 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 hayi zani PF sidiniwe ngayo siniwe ngayo even aze kutshintsheni umnanga kakho kungena omunye kuzofanana futhi same thing hhayi leli lizwe linzima lela ligcina intandazo
Studio 7 basakazi wethu esilithandayo siyawezwa amalunga ayizanu PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu okwenzakala isimo sekhaya umnangagwa asibone ukuthi kukhona ongakutshintsha kukhona ongakwenza ezimbabwe ukuthi kube ngcono hayi mabagiye bona kumnandi kibo thina sekunzimeka
Hello Studio 7, ninjani? Mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi idive abangamaNdebele wasemathebelele bathi sina sithi idive babona umnangagwa kangena siyamthanda angena mdala uzokhokhobe okhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala baphelele kahle emkondweni bebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini wena basafuna futhi ukuthi umnangagwa abuse aze ahlale iminyaka efana kamngabe
labo ngabanye babalaleli beStudio 7
She was a Friday, my darling.
Was a Friday. What the Lord's Friday living is rumba, all of Tumo Mocking Move, welcome to the Lemokis Connection. Mokis Lamataleti, a pest goma to me, Amavili. What was the Celescati, a steel and pillar, in a Tulanga, in the Latte, Eli Jam. Valentine Baki, I was a Woody, Kungani. Now I took out of 2 minutes, Gomo, Rescue the 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomthilo besamise ngamakhaza nje kwamanje hayi sizaqalisa. Hayi ngakhathazeki abalandeli hayi sikhona mpela.
Amadlalade Ncube usulamangakhi.
Hey. Selikhohliwe ngithemba konapho ngubo 2028-2030 ama-album wangilawo. Ingoma mpela ezazi ubhedi ngwayirini.
Sibone lapha ucela uncedo sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle
ngumlimi mpela ozayo saphoxa lizulu okwamanje yaye ngangicela uncedo kumajita wonke omhlaba lapha manje phandle kwelizwe ukuthi ngibe ngisiponse njengomdala asisakwanisi ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola kodwa-ke azi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela ukuthi ufile hhawu uma usufile imali eziningi noma ucela uncedo usaphila hhayi akula kodwa-ke hhayi ngiyathelela mpela ngamagama
abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani
inamba zami zezimafona WhatsApp yami ngikhathesi ngisezimbabwe futhi ngayidawunloada nge-South African number 27 code 7372076 15.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
ngingalahla ithemba esikhona vele lo nyaka sasamapela ukuthi abalandeli bakhiphele alingakhathazeki kakhulu
ukuthi ngenzeleni umntwana
I'm going to go to the house.